sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights la bebandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lonke behlokoma abaningi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho awukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi. Kuhlandla lezokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. Izek yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhadala amachumi amahlanu amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi wona sezabhadala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhadala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoqe izek ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngithi nginanzele usapho nanzelele ukuthi idemokhrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy and it has come at a very huge cost. Which is prohibitive for the ordinary person to participate. So into esikhathazayo kakhulu thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngevikelelizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothinini njalo ngapha.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilabo abafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli ikhwele isuka ku-$1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokhrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelele ukuthi ube ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu le-ZIPRA sisabhadala ngegazi, sabhadala ngemphefumulo yalabo abahamba eZambia laseMozambique belwe lelizwe. Namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu. Akusinto esikhangaleleyo kodwa nxa singayihlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali. Kuzamele siyikhokhe kodwa sizaqala siyilwise ngoba i-democracy akumelanga ithengiswe njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Plumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki silama-candidate amabili sibili ama-council azancintisa. Sikhangelele u-2023, hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election zisezingeni eliphezulu kakhulu njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela ekwele South Africa. Lonke behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurahundi ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mugabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kula Hove yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi ucatsha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala, ekuvumeni ukuthi uMugabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMugabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela kuyatshengisa ukuthi icala lalikhona ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo okokuqala kuyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili, nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-gugurahundi uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lomthetho welizwe. Engizama ukutsho ukuthi nxa uMugabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthiwa waxolela ngaso amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa iindaba ze-genocide, iindaba zokubulalwa zokwenzakala njengesikhathi segugurahundi asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho owabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ipanishwe. So nxa sesikhangela indaba yegugurahundi kuyafana le ndaba yeRwanda, kuyafana ngesikhathi esifanayo iRwanda into eyenzakalayo after amahutsi lamathutsi sebulalene, i-investigation leyana was not done according to imthetho yeRwanda kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona. Alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya, khonapho-ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla iZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho-ke ukuthi sokudingeka-ke amanye ama-mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. kungaba ngendlela okwenziwa ngayo South Africa ngemva kwa-1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana kula wobe ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilithane. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ubengadobhi ucingo lwakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abo kantsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBed Bridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lwelambogini leBMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzivalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshwe labanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Bayalilandula leli cala.
Gukama
Namle
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 lam shwe shwe
Namle la nampawa fowembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi yemandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajobo ukuze balime kusaselesikhathi. Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxela umsakazo weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu lisewula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esivandeni seholele wilongi eKwana North uthi kuyadingeka ukuthi baphiwe inhlanyelo kusesele isikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Ngasiyathola i-fertilizer in time, le nhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi ivele nxa izulu liqala vyamagodi already sesiqalisile ukutshaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kamandlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owenumber 4 esilonga eGwanda South.
Sometimes mfunga ukulima sibili ngoba mfunga ukuthi nxa ngalima lapho enzayilima khona ngikwanisa ukuthi ngihambise GMP.
Unkosikazi Emelia Ndlovu odabuke edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane le nkinga eziningi ezibangelwa ukuguquka komkhathi kungakho bayeludinga usizo lukahulumende.
Sibe sicela ukuphathiswa kakhulu ngenhlanyelo, ifertilizer, umuthi wokusprayer isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini ledwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga siya kuSeptemba ngase athula ama inputs sihlale sibambe ngezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flavbusi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise ngenhlanyelo zomumbu lamabele labosugabini labonyawuthi lamafertilize.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uza kupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. Umbukiso walonyaka weGwanda Agricultural Show ovalwe lamhlanje ugudwe phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Niyemele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwa manje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo enjani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lengenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ukuthi kudla kukhwela kokuphila ikakhulu nxa amasizo sezimbi esezahola. Kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe a certain increment izinto vele emagosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rates angikhona akhwela ngokuphela ngapha kokulokuzen ku-black market. Njengakathesi ukuzithiwa i-100 rands liwile ayisathengi abantu babelokhe bethwele amarandi uzothiwa irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu. Even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kuba duze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayazi intengo yawo iphansi kule mpulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana besifazana ukuze bephile khona ngaphe Lupane sibalisa emaphandleni la khona pho isenti.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodi izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabili. Babe sebethwala futhi amabili lawana bayowathengisa edolobheni. Then abanye baphila ngokuthengisa insiyeni bethengisa amatamatisi lembida. Abanye njalo khona phi esenta bathengisa izigqoko. Kodwa ke ngikhonokhani ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke.
Abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kubezokuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebele nhlanhla ukungena kuma-organization afanana nabo-comfort yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kubezokuthi abantwana abangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehlupheni lokugcina beyekile isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduce-wa kwe-new curriculum. Izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu, imali zakhona ziningi kakhulu, izinto zakhona azithengwa nge-local currency, kufunakala i-forex. Abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo le-school fees kathesi njengoba i-government ivumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency. I-school fees sezibhadalwa i-foreign currency, abadala i-foreign currency abaningi abayitholi. Ukuze ayitholi kuyabe sekumele ukuthi akuhambe ayoyithenga ku-black market. Izinto zakhona kathesi ade kurejista ufo imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane. Akuyathiwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa lokhuze ne-RTGs. Bekuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi ofumfo bayehlulekile ukurejista ama-subjects akade bekhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhali. Abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa idudula le iyahamba ema restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Nde sibone naizolo uminister weHome Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuni umuntu weZimbabwe South Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs, since ngaba la na South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje may address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu, ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi, kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks, ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo, manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-tracking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi. Angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile, i-High Court izophinda ingena mhla ka 5-6-7 October. So angazi outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile, kodwa kuselathemba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya, kwenzela ukuthi nje mayefika u-December singena lutho la, ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngoChris Gande neStudio 7. Ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la, siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambisa ekhaya, ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembisa. Akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevike zayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenag 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi umlobi wendulo. Umholi weqembu
igama lami uAdmire Ndiweni ngizalwa enkayi esigabeni sakwaSivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018 idlalade lethu elokuqala lithi isala kutshelwa seza ngo-2019 nedlalade elithi ikusasa lempilo. Kwase kuthi ke last year seza ne-CD elisha elithi umlobi wendulo kodwa ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani ivalithola njani?
Ilizwe esikilo sise South Africa abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 45 00. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sounds. Kufacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sounds, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha mazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-releaser izingoma ekubeni zisidle esikhwameni.
Uphuma-ke enkundleni u-Admire Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Iqembu lebahlangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.